Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Welamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owestudio 7 ngesonto mhla ka 5 kuZibandlela 2025 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ngomnyaka odluleyo lokuthi kulomthelela bani wona lo esesiwusungule oka 2025.
Ama-sanctions lawo okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwi ubuhlungu njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Kwezemidlalo sixoxa loSithulile Mlotshwa ohlala kweleBotswana lapho asedume ngokuba umdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga netball, yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle isiya phethe.
Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Namhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe eminyakeni esisanda ukugqiba oka 2024 lokuthi kulomthelela bani kulo esesiwusungule oka 2025 kwezomnotho lezombusazwe. EleZimbabwe liqinise ubudlelwano balo lamanye amazwe afana lele China lele Russia, njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi lizaqhubeka ngokufanayo ngomnyaka ka 2025. Ngenyanga kampandula, eleZimbabwe lasayinelana izivumelwano ezedlula ichumi lasikhombisa lelizwe leChina kulandela umhlangano walelo lizwe labohulumende beAfrika abedlula amachumi amahlanu. O9th Forum on China-Africa Cooperation, uMongameli Emmerson Mnangagwa, waxoxisana lomunye wakhe uMongameli Xi Jinping, wahlangana labo somabhizimusi beChina, athi bazatshala imali eZimbabwe. Kodwa uMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, uthi kufanele eliZimbabwe lingaxolibezelwa kulezi izivumelwano.
Lanxa kuthi siyathusiyezwa khonoku ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapha lepelele trade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina asikwazi ukuhamba emgodini sithathe ilitshe elimhlophe lanothiwa yiquartz senze ulutho ngalo. Le-America le-Britain, wonke umuntu ofuna ukudlulela leZimbabwe kulento ayifunayo,
ngesikhathi kuqhubeka umhlangano weForum on China Africa Cooperation, umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati wayese Indonesia lapho eleZimbabwe elasayinelana ezinye njalo izivumelwano lalelo lizwe. UMnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elobuciko kumonitoring and evaluation, uchasisa impumela yalezi izivumelwano ezande ukusayinwa nguhulumende.
Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu, bayancedise kwakhena lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalayo kwakutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangenanjani ukuthi babe sebehuquluzwe kuncane khonokho lathi esikuthembile. I-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silokudlelwana okunjalo leChina kakhulu, mpela ama-Asian countries le singathi ngama-big countries ku-Asian continent. Yikho ke mbalise iRussia, ngabalisa leChina.
EleZimbabwe lajangula ngokuthola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC ngesikhathi amabandla aphikisayo elizweni kanye lele Democratic Alliance eleSouth Africa labalwela amalungelo oluntu besithi akufanelanga lisithathe lesi isikhundla ngoba liyephula ilungelo loluntu. Ngaleso isikhathi kwakulabasekeli bebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu ababevalelwe entolongweni, njalo amagqwetha abo esithi babotshwa mahlayana. Omunye owasola lokhu ngumnumzana Solani Njemnyama Moyo owebandla le-CCC.
I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi abantu bathengiselwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi nxa kufunakala ukuthi inhlanganiso njengalithi ihambe emapholisini ibatshele ukuthi thina ngelangeli nje sifuna ukuba lenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo. I-constitution yeZimbabwe yakwezimali ayikwali.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube ngomunye othakazelela inyathelo le-SADC lokuthi eleZimbabwe kube yilo eliphethe amadomo kulo omanyano.
Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development lika ama-difference aside.
Ngenyanga kaMfumfu amalunga ebandla lezanu PF asayina ugwalo lokusola izijeziso zenotho ngelanga elaziwa ngokuthi yi-SADC Anti-Sanction Day. Kodwa umeli wesigodlo seMelika iZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont wathi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela namankampani athile ngezizathu ezimqoka njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Omunye wabasayina lolo gwalo umnumzana Witness Dube umsekeli webandla elibusayo.
Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephongukuba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Ngenyanga kaNhlangula eleZambia lathi selikhalaze ukuthi umanyano we-African Union lowe-SADC ungenele kungxabano yalo leZimbabwe kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa abikwa wawatshela omunye wakhe weRussia umongameli Vladimir Putin ukuthi elemelika lihloma eleZambia ngezikhali kodwa libandlulula eleZimbabwe. Isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Mulambo Hayimbe walandula okwathiwa umongameli Mnangagwa isithi eleZambia lilobungane leZimbabwe leRussia njalo ilizwe lakhe lakhalaza ukuthi umanyano we-European Union lele Melika bethule izijeziso abezethesa eleZimbabwe. Abanye abalwela amalungelo eluntu emazweni angomakhelwana agoqela ele Mozambique lele Zambia lele Botswana bethesa eleZimbabwe icala lokungenela kunhlelo zokhetho kulawo mazwe kodwa uhulumende uyabulandula lokhu. Iningi lilindele ukubona ukuthi kambe kozala ngomoni kuwona lo umnyaka kubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lokuthi izivumelwano ezasayinelwa nayo zizaletha intuthuko na kwezomnotho lakwezombusazwe. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wabatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group umnumzana Comfort Mpofu ngomnyaka ka-2024 kanye lokukhangelele ngabatsha ngomnyaka ka-2025.
Yeah, umnyaka ka-2024 ubunzima kwabatsha kakhulu indlela ezishiyeneyo. Ngaba ukuswelakala kwemsebenzi kwezomnotho even lamalungelo. We have experienced ukuthi abaningi, let's look at i-Avondale 70 labana ababotshwayo lo Honorable Timba kwangabatsha. It's lama arrest amaningi ayenzakele 2024 ebeyisayini ukuthi kwezamalungelo akumanga kahle. Then kwezomnotho we can see ngendlela even abagcwele ngayo phandle abathi ubona hayi akulo kukhona le msebenzi kayikho. So it's a clear indication ukuthi 2024 ubenzima. We look even lokuthi sebeswele imisebenzi azosiba le rise of ama-drug abuse, drugs and substance abuse at the record of my newspaper and all kutshengisela ukuthi bekungamanga kahle ngomnyaka ka-2024.
Umnyaka ka-2025 wona singakhayelela ukuthi kungaba le nguquko ekhona na ikakhulu kwabatsha eZimbabwe.
Inguquko kwabatsha eZimbabwe owakathesi angazi uzawubi kanjani, but it's sakhatshana ukuthi yenzakale ngoba esibhekane lakho it's i-issue ye-politics, it's a political issue, issue misgovernance. Okufunakalayo nje ukutshintsha abakhokheli khona siyathola indlela engcono or abantu abangcono abangavulela abatsha indlela ezinye zokwenza imali kumbe indlela zokuthola imisebenzi ngoba as long as silabakhokheli labesilabo kunzima ukuthi abatsha bethole imisebenzi ngoba njengoba babone ukuthi vini bakhweze le minyaka yokubuya kupentsheni utshengisela ukuthi abafungi ukuvulela abatsha indlela sokuthi labo bethole imisebenzi bafuna ukukhontinua besebenza bengamaxhegu lesalukazi. So u-2025 la uzaqhubeka siba nzima for abatsha, akula la okuzatshintsha, kodwa engaba nzima mo for abatsha nxa singaqhubeka silabakhokheli bona labo.
Kodwa abaningi bayakhonona kuphela, yikuyini obona sengathi kufanele kube khona eZimbabwe okungenza kuthiwe abatsha bayaphumelela? Izinto ezifana lani elikhangelele ukuthi zibe zisenziwa ikakhulu ngalo mnyaka ka-2025?
Young people, as we answer into 2025, as we expect time, it's an environment whereby after graduating, we're able to use this engine, stolen service, and our money on account. So, what if you know money is always angle? Ukwazi ukuthola imisebenzi even abayenza abafocus on ama-talent abo ekwazi ukucultivateka like amanye ama-countries or South Africa and all that. We just need that space esabatsha abeZimbabwe ukusibe labo khona lokhu that sizibone njengabanye abatsha abe-Africa kwalabo singathi nganumbe sisintandanje naselizweni lethu.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Comfort Mpofu okhokhela abatsha kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngeshabo kancube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa ukusithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 394 7156
+1 202 394 7156 Nalamukela uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimi wenu uMthembu Sithembayo uKeeps Dube. Namhlanje sixoxa ngodaba olunye olumangalisayo abantu abaningi bona ngani bangabe sebekukhohliwe ukuklekla. Nxa ukwazi ukuthi kuyini uza kuzwa namhlanje ukuthi kambe kusakhona kumbe akusekho. Nxa ungakwazi njalo uzeza ukuthi kuvele kuyini. Sinenhlanhla ngoba silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, sakwamukela ukuhlela.
Salubonani babuDube, sithi nyaka omutsha kubalaleli nakwasakazi.
Ye, siyakubonga kakhulu lathi sithi nyaka omutsha omuhle kuwe. Akusitsheleke ngokugeka baba Ngwenya, kuyini vele?
Sikhuluma ngalokho okwakwenziwa ngabasendulo ikakhulu abangapha ohlobeni lwabaNguni. Ngingaziye nxa kukhona nabanye futhi, kodwa-ke ngizothi bakhona ngoba ngiyababona laphana esizweni saseKenya abasekhona nanamhlanje. Ukugeka kuyikusifikwa kwendlebe, kwakuyayifikwa ngempela engathi kuke ngavulwa ilokhuzana kube nembobo enkulu ngempela engangena into ebiza kuthiwa ilokhuzana isikhafu. Eyayingena elokhuzana ibe lugojwana nje olufikwa kahle ifinjela nje laphana ezindlebeni kuyindlela yokucethisa. Kodwa-ke ngizazama ukuthi ngijule kancane ngokuthi ukukleka lokho uma sisizwa kwakuvele kuqale kanjani.
Njalo vele kwakungukwani ukufake sibe ngamafitshane kola
uma sisizwa babuduke ukukleka lokhona noma nje kwagcina sokungani singakuyiza sithi lokho okuthiwa yisheshini. Kodwa-ke uma sisizwa kuthiwa akuzange kuqale kahle ukukleka lokuyani uzakhumbula ukuthi ngeminyaka yabo-1400 kusuka ku-1600 kwase kungene abantu ababevela phesheya esingabala ababevela kubomelika kubala amaPhutukezi sibale nama-Arabhu. Yikho-ke babefika laphana bezikhethele ebantwini abamnyama laphana abantu ababukeka kahle nxasichabe babuka kahle bese behamba-ke baye bathengisa bathengisela kwamanye amazwe aphesheya lokho kuthiwa yi-slave trading. Yikho-ke okwadala ukuthi abaningi bese bedala ukuthi-ke bazifike bebukeke kabi esingabala nokukhetha la okuthiwa kwabangela yikho lokho. Yingakho ubona nje abantu balaphana ethenya ukuthi ngamasayi bayazisika ngempela izindaba zomlomo lezi uthole nje umuntu okhona engakubeki kahle so uthaba bekwenza lokho bezama ukuthi bagweme ukuthi bengabe ngabazakhethwa ikhethwe lokuyathengiswa
tike kathesi siyakundivele ngala kusekho ukuthi kambe kungaphenduka futhi kumbe vele hayi sokuzokuthabanisa
sikuthi izinto lezi nxa uzibuka zifana nalokho yokubona kusenzeka ezimodeni nxa ukhangela imoto zakudala zilokubuya sezingenye indlela kodwa uthi ayikhangeliso sibone ukuthi yona ithi ayifana naleya moto esasithi lufuphi lakudala kodwa isibuya isiyathiwe ngesimanje manje siyakubona ke kwenzeka namhlanje abantu ababona kulale nto yokugqoka kwamacici kuthola abantu bezibhoboza ezindlebeni abanye sebeze bezibhoboza nolimi kuyabonisa ngempela ukuthi zona zezana izinto ezazenziwa kudala ziyeza manje but sezisiza zingesinye isimo esingathi sibe simanje manje esingempela esingani siba ngemikhuba ehlasimile somzimba
bhala khonapho ngamaphitshane baba ngwenya
hhayi siyayivala nje ngakho khona loku ukuthi kwagcina ngempela sokulisiko elibonisa futhi elifana lophawu okwakusenza kube lula ukuthi nxa ubona umcece ethekile suzabona ukuthi hayi lona ngempela mhlawumbe ngohlobo lwabantu oluthile ikakhulu amangoni nje ongabadala esababona abanye noma sikhula babeselakho khona loku kuthola ukuthi bayayifika indlebe esebesifaka lokuthiwa yisichazo abanye baye bethi ngamadikazi kodwa kuye kwabezothiwa ngamadikazi ngesimanje manje sokuqala ukungathi ukuba ngamacici le mbobo zakhona seyisiba ncane kodwa empeleni izimbobo zakudala zaziyilezi ezivuleke kakhulu
hhayi-ke siyakubonga baba Ngwenya ungadinelwa kusasa namhla-ke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
siyabonga babudoka
ye ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo lalelani inhlelo ezilandelayo belilami umthembo sithembayo uGibbs Dube uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi useNisibanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo
usiphatheleni namhlanje
ngifuna namhlanje sibale kumahubo 90 ivesi nga-4 ithi yona ngoba iminyaka eyinkulungwane ekuboneni kwakho njengosuku olusanda kudlula kumbe njengomlindo webusuku lokhu kuyamangalisa ngenxa yokuthi kithi nxa sicabanga iminyaka eyinkulungwane isikhathi eside kakhulu nxa sisikhangela ngamehlo ethu siyabe sibona kuyisikhathi sibile side kakhulu kodwa ke siyananzelela ukuthi kuNkulunkulu liminyaka eyinkulungwane nxa eloba lapha uMose onguye waloba leli hubo uthi yena kuNkulunkulu nqanje kuyabe kungani ubusuku osobedlule ikanti kithi lo muntu ukuthi umuntu aphile nje iminyaka esingathi eyi 70 years kumbe sithi 80 years kuyabe kuyinto emangalisayo kithi kungani isikhathi eside kodwa kuNkulunkulu kutho uthi nxa eyabe khangela iminyaka eyinkulungwane njengokudlula kwebusuku kutho ukuthi liminyaka thina esiphilayo incane kakhulu 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 sokutsho ukuthi nxa singaba le ngqondo enjalo sizananzelela okokuqala ukuba iminyaka yethu nxa silapha emhlabeni ayinde ngendlela thina esicabanga ngayo imlutshwana kakhulu ngakho kumele ukuthi siyisebenzise ngenhlakanipho siyisebenzise njalo sinanzelela ukuthi isikhathi siyedlula abantu abaningi bajayele ukumelela umnyaka omutsha siyawumelela sithokoze ukuthi hayi sesingene eminyakeni omutsha kodwa kutsho ukuthi kuNkulunkulu akula kungena umnyaka omutsha ngoba uNkulunkulu kasebenzi ngesikhathi sethu usebenza kodwa singathi ngama-seasons ngezikhathi zakhe nxa ekhangela izikhathi asipha sona ukuthi kwenzakale olunye ulutho ngakho-ke lokhu kumele kusinike inhlakanipho nxa uMose uthi yena nxa eloba lapho uthi uNkulunkulu sifundise ukuba sibale amalanga ethu ukwenza inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha ngoba sinanzelela ukuthi iminyaka yethu imlutshwana. So kuyini sabe sihlakaniphani khona nxa singaqalisa ukukhangela iminyaka yethu njengeminyaka njengokuphazima kwesu kuphela kwayo? Okokuqala, isikhathi kumele sibe ligugu kithi. Isikhathi olaso siligugu kakhulu. Isikhathi okumele ukuthi ngaleli khefu ucabanga ukuthi abemuli ngilesikhathi labona, ngilesikhathi lemuli yami, ngilesikhathi labantu abami, ngilesikhathi yini sokuba ngibe labo. Sibe lokuthokoza nje sisonke. Silesikhathini sokuhlala phansi sithandaze sonke siyimuli singabuyela emsebenzini. Isikhathi leso esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi usicabange ube lemuli yakho, ubafonele nxa bekhatshana. Ayisi isikhathi sokuba uchithe isikhathi esiningi likhulumisana. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuba nxa isikhathi sisimlutshwana, isikhathi okumele sinanzele ukuthi kambe uNkulunkulu simnike isikhathi esingakanani. Wena empilweni yakho ezintweni zonke lezo ozenzayo, uNkulunkulu ulesikhathi esingakanani omnike sona? Nxa ungacabanga iminyaka osuyiphile, nxa ubala amalanga, kuwonke amalanga lawa otshona usiba lawo, singathi ngeviki ulamalanga, ulamalanga akho uya kumnikeni uNkulunkulu ilanga lakhe yini? Ukuthi hayi uNkulunkulu, leli langa niyaphumula, ngikunika wena, ngitshone ebukhoneni bakho, ngenza izinto eziqondane lawo. Yikuphi okwenzela uNkulunkulu ngamalanga wonke lawo osuwaphilile ongakubeka eceleni ukuthi hayi lokhu ngokwaNkulunkulu? So ingqobe leyo uNkulunkulu asinikayo yona. Okwesithathu, kumele sinanzelele ukuba indlela esisebenzisa ngaso isikhathi sethu uNkulunkulu nxa ekugcineni sesingasekho lapha emhlabeni, sesiphila ebukhoneni bakhe, sesiye kuye, uzasibuza ukuthi kambe ngalesi sikhathi wasebenzisa njani isikhathi lesi engangunike sona? Wasebenzisa ngenhlakanipho, mbazange usebenzise ngenhlakanipho?
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ukuba uNkulunkulu sinika umusa wokuba sibe kwazi, njalo sithandazela wonke umuntu olaleleyo kulabo abazizwa ngani bachitha isikhathi sabo besenza ezinye izinto. Siyathandaza ukuba babuza abasiza ukuba ngalezi nsuku ezinye abazaba lazo bazokusebenzisa ngenhlakanipho ezaletha udumo lenkazimulo kuwe. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu uNgqele Dube uxoxa noSithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana lapho asedume ngokuba ngumdlali nomqeqeshi webhola lokuqaga eleNetball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Umlotshwa waqala ukudlala lo mdlalo esafunda izifundo zezinga eliphansi eLotshe Primary School eMakhokhoba koBulawayo. Uthi kuninga ekwenza isikolo kodwa wakhetha umdlalo we-netball ngoba yiwo osenhlizweni yakhe.
Uzalo lokoBulawayo, ngikhulele eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary lase Sobuka Secondary. Umdlalo we-netball ngiqalisa ukudlala ngifunda uGrade 1. Bengigijima, bengihlabela, bengisenza idrama, bengigithi isikikisha. Kodwa ngokuthanda kwami i-netball ngakhetha yona isase-primary.
Umlotshwa owadlalela iqembu leJopa kanye lele Highlanders uthi waliqondisa kwele Botswana esethole umsebenzi wokudlala i-netball ngesikhathi kwele Zimbabwe kungabhadalelwa ukudlala lo mdlalo.
1994 ngasuka ekhaya ngazobuya eBotswana ngizodlala i-netball njengomsebenzi. Ngathola ama-medals ukuba yi-player of the tournament, best defender of the tournament. Idlalela iqembu elibizwa Notwane Netball Team.
Uthe esebona amalanga okudlala esemtshonela wathatha inyathelo lokuqeqesha wakhokhela iqembu leNotwane.
Ngo-2003 waqalisa ukufundela ukuba umqeqeshi. Ngidlala i-netball ngapha ngiqeqesha. Ngo-2010 ngaba umqeqeshi weNotwane kuze kube lalamhlanje lokhu ngiqeqesha iqembu leNotwane.
Bathe bembona esenza izimanga leNotwane, abakhokheli be-netball kwele Botswana babona kulungile ukuthi bamqhashe aqeqeshe iqembu eliphezulu kulelo lizwe.
Ngo-2013 ngabizwa ukuba umqeqeshi welizwe le-netball eBotswana. Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikokuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Umlotshwa uthe uyajabula kakhulu ukuthi wasuka kwele Zimbabwe waya kwele Botswana ngoba kumnikeze amathuba okukhula emdlalweni lo osenhlizweni yakhe. Uthi ulesifiso sokuphenduka ekhaya azokhulisa amanye amantombazana ajabulela lo mdlalo njengalokhu wakwenza kwele Botswana. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNgqwele Dube.
Zigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu leRumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi ezikampunzi noBhejane, liphethe ingoma zalo ezimbili ezintsha. Budaba esilethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Amagama wethu okuzalwa nguyakhani Dunga lo Mavelasi Ndlovu, ngokudabuka ngokuzalwa siselwagwelu esigabeni saseMtabamhlophe. Mina ngisesigabeni sakoMandlazi and then omunye usesigabeni saseJonkola. Inombolo zocingo ngizozifaka esisebenzisayo emculweni sisaqala nje, sisaqanda nje indima nathi. Sinama-track so far i-2 kuphela, i-USSTA sakhona ukuwayenza ayi-2 nje kuphela.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi athi sisamumetho okukhulu kakhulu esifuna ukuxoxa nabo, esifuna ukubayethulela khona kusasekunengi. Sidinga nje inkuthazo nokuvulelwa nje sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siye phambili.
Lelo bekuliqembu elizibiza ngokuthi ezikampunzi noBhejane. Abangathanda ukuxhumana lalo eliqembu, nanzi inombolo +27 721 031 762, kanye lethi +27 652 491 775. Ulivalelisayo yini usithandekile Mhlangani, sithi asidibaneni njalo kusasa. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.